Abecouncil of the Blind Zimbabwe babika ukuba sebenelise ukusiza abantu basemathekeleleni North abedlula ikhulu. Lokhu besungule lolu hlelo lwabo lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ephathelane lamehlo olweviki yonke. Umnumzana uMbulani Ndlela owenhlanganiso le uthi umkhuhlane lo wamehlo usabalele kakhulu ebantwini asebebadala, ngakho babhoda nezindawo ezehlukeneyo zesabelweni lesi beselapha njalo benika amangilazi kungenambadalo.
Sinceda abadala ngodubo lwamehlo ikakhulu abathasana ngezwa kithi umkhuhlane wamehlo usuvamile kakhulu. Siyabuya ke sinathivele ikhansel for the blind sizobancedisa ke abadala ke kulezo ndawo ezele zikhethile sakhulumisana labo. Njengoba nje ngikhuluma khathesi ke sise-Victoria Falls lapho esincede khona abadala kanye labantwana abalodubo lwamehlo. Ke esikwenzayo nase sifikile siyabaphathisa kakhulu, sifisa ukuthi abanye ababengelayo imali yokuthi babhadale i-Council for the Blind iyanika ke isandla sokuthi ibadonethele ibanike amanye amaglasi. Njalo la manye la aya ethengiswa abethengiswa ngentengo ephansi ukuze benelise.
UNdlela uthi kusasa bazabe besedethe ngohlelo lwabo lolu.
Siyaphathisa ke khona yokusukela ngithi imasinozi ngapha abe-Victoria Falls ngesizalo nje kusukela nemande siyadlula njalo sinamhla sikhuluma sinje ewange okwanamhlanje siyababona siphakathi ukuthi sibancedise nabo. Kusasa ke sizabe sisedethi kini khona naye lapho siyabanika uncedo ukuthi abantu bancedakale.
Umqondisi weklinika le uNkosikazi Sindiso Mhlanga ubonge kakhulu okwenziwa ngabe-Council for the Blind Zimbabwe esithi phezu komkhuhlane we-cataract kuvame njalo i-diabetic retinopathy ebangelwa ngumkhuhlane wetshukela.
Sikhangelele ukuthi nxa kuwukuthi umuntu angabuya kithi ekliniki eMpumalanga thina asilawo ama-services okunceda ngokwamehlo, siyaphonga uku-prescribe nje esilayini management yamehlo. Ikanti-ke bona be-Council for the Blind balolwazi olujulileyo ngokwelapha amehlo.
Omunye walaba abathole usizo kulolu hlelo uNkosikazi Lilian Nyampane Munda uthi uhlupho lwamehlo lwamqala ngeminyaka eyadlulayo.
Khona kuluncedo kithi njengoba bona-ke koBulawayo thina sisewange indleko zama-transport basephulela sibile ngoba sisahambi sesibalanda eduzane. Bayasihlola babe sebethatha kama-sizes amehlo then bese besiyasilungisela. Uyabhadala i-deposit bayekulungisela, sebuya-ke sibuya siqedisa okuseleyo sibe kunika ama-glasses akho.
Abe-Council for the Blind Zimbabwe baveza ukuba umkhuhlane wamehlo ovame ukuhlasela abaningi ngowe-cataract ebadaleni ngokukhula, kuthi abasakhulayo bona bavame ukuhlaselwa yokutshisa kwelanga. Ezinye zendawo inhlanganiso le esizihambile emathekeleleni North zigoqela e-Cholocho, e-St Luke's le-Lupane. Ngomnyaka babika ukuba bahamba behlola abantu abangaba zinkulungwane ezingamathumi ayisithupha 60,000 ezigabeni eziyetshiyeneyo zelizwe hathi emathekeleleni North kuphela. Bathi njalo benelise ukuhlinza ezibhedlela abantu abadlula abazinkulungwane ezine 4,500 ngomnyaka ophelileyo oka-2022. NginguNokuthola Dlamini, ngimele umsakazo we-Studio 7 lisewange.